Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 3 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhufe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhla ka-10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912, kuthi abahlatshwe esibili bangu 3682, abahlatshwe esithathu bangu 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhla ka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abagangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo basema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle okubona ukuthi lokhu kuwenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sijike ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazwamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemhloliso kubafundi nakwabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamileyo ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazifikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lomkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala kungasengazi mhlawumbe kungabekhona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengeke ukuya kuphela uhulumende wakuthumela esikolweni sikhalele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba ngisitsho ukuthi lokwana yikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkeyalo lanxa sikubonile uvele umemetheka abantu belawo abasanitizer ezikhwameni sibonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane but ke esiwakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi siyavala isikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi form 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakhuthaza nje lokhu lako ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni kodwa sibone uhulumende esithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwezikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngale ndlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwantala besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kanti sizavika kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti la ngezimpi lakangako konke okunye okwezomkhathi sesiza ukuthi owezemfundo kakume kuze kuthi wezomkhathi silunge kakume njalo le mkhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sikulibhubhane lolusoluzihlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okathesi ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngohlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunaganelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli izindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma-roadblock besiba khona kodwa-ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezinto ezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration. Kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper. So ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa, kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho lwethu uhulumende owehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngale ndlela, kube yikuthi akulasidingo sokuthi abantu bequngcele besiza ngapha eSouth Africa.
Utshilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva kudaba lwama-special permits, ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama-permits kumbe babuyele ekhaya. Lithini ngalokho?
Thina njengeZimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas. Sakwamukela sathi hayi, sikuzwile ngempela, siyakwamukela ukuthi uhulumende waseSouth Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Sasho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende, sizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo maphemiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama-mainstream visas. So ingxoxo esisabonisana ngayo sinazo inhlelo vele. Abanye nxaba bona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena epresenta udaba lolu ku-deputy president waseSouth Africa ukuthi kuyisima kanjani, sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo khona kuzodaleka umthelela bani. Siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo amaphemithi, kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengena eSouth Africa ngokungekho semthethweni. Lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha, kuphinde kutexe iSouth Africa in terms of ama-resources osekumele wafake ukuthi ibivimba labo bantu. So sibona kukuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana angimaziqedwa lezi ngxoxo, sekutholakele indlela yokuthi bamigrate kanjani kalula laba adebe lama special permit. Kodwa ke hayi, abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi, kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umnyalo ophele ka-2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Amanzi kweziyindawo beqeda sibili amaviki kweziyindawo ezinyanga engatholakali. Phezu kwalokho futhi emanzi enjalo ehlupha, kwase kubuya indaba nale yokuthi amanzi akaqhuni kwezikhathi ezithile esithi nayi-shedding. Phezu kwalokho futhi sasesihlanga lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu. So ke abantu kulomnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe, kubonakala abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelela ukuthi amanzi yimpilo. Njalo nxa sesilandela isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathola nzima bethola amanzi. Bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingeyinye ikhulayo. Besihlangele izikhathi eziningi uthole ukuthi amagetsi asekho, kodwa kunjalo silabantu labanama-load limits, abantu ababhadala imali ezithile ngenyanga. Bona abo bantu angaze aqhunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile, bona nxa inyanga iphela babhadala imali egcweleyo. So khona kwana izakhamizi azikuthandi, ziyasola kakhulu ende ziyakhonona, zifisa kulungisiswa. So kulomnyaka sikhangele ukuthi izesa ayilungiselele olihluphe ibe leqiniso ukuthi abantu amagetsi sewathola. Ithanga ngeminyaka kuhlala kuthiwa ye kulohluphe olunye amagetsi azalungisiswa. Kulomnyaka u-2022 njengezakhamizi asikhangelanga ukuthi izitori eziningi le nkulumo eziningi. Bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwalwa kwabantu sithi nayi-transport. Lakho kube le nkinga ezingebe zisenzakala khona phana, njengoba sinanzela ukuthi uZupco iyodwa ikhampani evunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuna ukuya emadolobheni baphendukise.
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benatha amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifananayo khona abafuthe chabala abantu lanxa bengafanga, kodwa kube lanto abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso, abanye bathawela ezibhedlela bagcwala emakliniki ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapipe la kobulawayo sikhathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe ebhalwa evulwa evalwa evulwa, kuthi amapipe lana ngakulokuvala kwenza kube lokho esithi thina abe contaminated, kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi, njalo kube lokuthi amapipe lana arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya esenathi eserastile yasebuye ehlupha ehlukumeza abantu endlela ebantwini. So ke sibona ngadubo lwamanzi lwane sihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kobulawayo ukuthi kube igwayisha ngani dam yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale, kodwa uhulumende uyathembisa ukuthi hayi ngizakwenza lo nyaka kuphushe ngaso kusiya kuma-election ngizakwenza lo nyaka kuphushe, khathesi futhi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo nyanga zakhamizi ukuze singabi lohlupho futhi lwamanzi, uhulumende kabe leqinisa ukuthi indaba le igwayisha ngani dam uyayilungisisa, le pipeline yakhona masinya yayilungisise izofika kobulawayo, singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela kobulawayo, sesibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi lawo city council angasabi le excuse zokuthi hayi kunje kumbe kunjeyana.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. iNewsday ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. iKroneko ibika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 basakaze nabalaleli, unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda ukuthi kambe sishiwa amazwe wonke lawo esevulile amabhoda kusele yena yedwa elokhu engakavuli, khona uvalela abantu bephuma, ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalelwe emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi, asazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikuboni kusenzeka lokho, akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela, ngiyacela kakhulu, ngicela nimbalele la mama ODA Michelle, ngiyacela please. Yimusteli moyo lwagwelo, sanithumeli lezi ndaba kuqala la linithumela efonini Michelle. Laba ODA manje wezwe balwa mpela, kodwa bakwamanje na vele phosa umnyaka wonke usuphele waphela vele ngingela noma ebalwa. Ngiyacela kakhulu, ngicela ningifundele na mama ODA. Mina ngisesikombingo evungu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli, siyanibonisa hlobo ezinhle. Sithi nyaka omutsha, kasibonge mphela nyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usiphathele okuhle. Noma sihamba sibe kwathi sihamba phansi komhlaba omutsha, asiwuphatheni kahle umhlaba wethu. Sithi phansi nge-corona up ngama-mask up, yabonga hlobo ezinhle.
ngisho siyabonga ngiyanibulisa nonke ninokhuluma ngufamona ufamona ungwenya eMathsouth eWard 5 ngibulisa maWard 5 ngivuka kanjani maWard 5 nonke siyamthanda maWard 5 nonke isangane ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga maWard 5 mambale kubusa nomso sa arc khona ngathi mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngufamona lo jayele ukubala amabhayibhile kakhulu ma kusezimfeni lapha emambali niyamazi ufamona ungwenya khona apula kokhene emasuwe laphana edam ikhulele khona abakade bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngithini njani bafowethu hayi mina ngiyaphila namba South African khona ngapho madoda lisithumezela amajigisi akubi like guys sesitshiba ngamajigisi madoda sesihlanganisa lamacimbi ayishiba ziko zamanje lithumezela amajigisi kakhulu bafethu ngiyabonga hayi okhulumayo ngapha kobhewula nke ngikhulumise emgqibelo umablainof umosi mgqibelo nokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omutsha asikubona ijehova khulu siyabonga benshilo ngaphambilini ukuthi okhulumayo ngufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke lababa ubaba wami umasumbika archbishop lama-nations into ebulawayo lo mama nibhilile yini bazali bami ufamona uyaphila iyaphila ngilankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omutshe onyakeni omutsha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kokuta ami
linjani mthokazi omuhle nyakomutsha hhayi abaphila abantu kanti into engibangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotsha umongameli kakhuluma ilutho abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotsha uthule zwi bonakala isibo kade abazwiza ukuthi ngokhomanda inchief yamaphoyisa uthulele zwi akekho even umkhulu wamasotsha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuzane khuza abafana bakhoyi yibo kanye ababathumayo bathunywela abafana laba bheka amaphoyisa amasotsha amasotsha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi zisizo lezi ezibuye egoli ze government ilizwe lamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo ngamayela ukuthi lapho ubanjwa ngezibhamu lapho ubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezinye zesitate no bazithulele bonke bathule tu mongameli uthule abakhulu bamasotsha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhulu bamaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotsha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neyindlela eyenzakalayo bakuthulele tu hawu kanti bafuna kuba amasotsha layo azeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho nomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona kuleliya ilizwe kodwa lokho sekusenzakala so out of him serious kwenzakalani umabezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotsha abamba abantu inkulu no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangileyo amandebele nanka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kube ngathi akwenzakanga lutho no man kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kwele-Sudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulo msolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iphalamende yakwele-South Africa izolo. Singene kudaba lwemelika. ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka kwomkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endizamtshina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebesezibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamtshina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamtshina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rates zethu sonke zibe very very viable, ngoba kathe sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha, sibona ukuthi ama states lawa nekade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama governor amaningi angama Republican from the southern states awayeyala the supplies and ama regulations yokugqoka ama mask the whole of the first part yokudistributa i-medication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamtshina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilo mkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokhu bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay, sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone unumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but this is a rather thing, the ways to make this work.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele-South Africa ngokufohla umngcele we-Bedbridge izolo. Amapolisa athi asefake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangelamaphepha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.